Ngiyabonga Gandhi. Okokuqala engakutsho ukuthi njengoba sibona imkhonomi ezomnotho zamazwe wonke jikelele zikhithika ziphoseka phansi ngendaba coronavirus le COVID-19 ekhona. Thina ke eZimbabwe sivele sisenkingeni enzima kakhulu ngoba okokuqala besivele singela industry, besivele singela economy. Kuza sichiya sikhithi sikwesinye isibanga kumbe isigaba esingeke sasicabanga lokumbe ngakuthi I can't even imagine ukuthi kuzabe kunjani ngaphandle nje kokuthi njengabakholwayo sithembeni uNkulunkulu kuphela. Akula industry, akula production, abantu bonke nje lathi esisebenzayo umuntu wonke umile uhlezi. Kanti njalo futhi sibuye sithi thina lesi sinqumo sokuthi abantu bahlale sibuhlungu, kodwa kakula ngenye indlela isigwebo okumele sidlulekiso ukuze siphephe kulo mkhuhlane osukhona we-coronavirus. Sinanzelele futhi ukuthi in as much as kunzima ukuthi sihlale emakhaya ngoba kasilakudla, akakula siphila ngokuziphandela, abantu bayathengisa into ezijiyejiyeneyo ukuthi baziphilise. So kumele sikhetheke ukuthi ukhetha ukuthi uhambe uyethengisa uchayisane lomkhulu, lomuntu okhwehlelayo othwele lomkhuhlane, ubuye uthelele abanye, ubulala abantu la uphinde ufe, kumbe uqinisele okwamalangana la ngo-21 sithembe ukuthi uhulumende uzaba le mizamo yokuthi njengoba sibone kungani kuzwa kuthiwa amahungahunga ukuthi abantu kumele kababhalise ukuthi abantu mhlawumbe bangathola ukudla njengoba sikubona kusenziwa kwamanye amazwe.
Njengoba abaphila ngokuthengisa ezitaladeni labo sebebotshwa bethathelwa impahla zabo, ubona ungani umumo uza kuba njani, ikakhulu sikhangele ukubana iningi livele liphila ngakhonoko?
Yebo, kanje kambe sonke siphila ngokuthengisa. EZimbabwe wonke umuntu uphila ngokuthengisa lokhu lalokhuyana. Abanye bathengisa amatamatisi, abanye bathengisa ama-airtime, sonke siyaziphandela. Kanti kasicabangenini ukuthi kungcono ukuthi uqhubeke uphila ungabanjwa leli gciwane ukuze ngemva kwelezi nsuku ezifakiweyo wanelise ukuqhubekela phambili. Kuvele into esikhona singaze sikusole sithini, kakusoze kusiphathise. Okusiphathisayo ukuthi sithi thina comply ukuze siphephe nini ekufeni. Manje sokumele sicabange ukuthi okuqakathekileyo kuphi phakathi kokuziphilisa lokuthi ukuthi sithole imali sithole amasente okuphila ngawo, lokuthi sithethe umkhuhlane lowo umemetheke. Sibone amapholisa ebopha abantu kakhulu, akade beqhubeka besenza inkani besithi bayathengisa. And lapho kade bethengisela khona sibonile kubomtare bethanda bethengisa beminyene vele bengagqizi eqakala ngokuthi umkhuhlane lo uyabulala. In as much as kungasonto emnandi ukuthi abantu bathathele impahla zabo, kodwa mbona ngani abantu kumbe mhlawumbe uhulumende ngabe ube le ndlela yokuthi laba abavele bele stock sabo ade besigcinile mhlawumbe bathengisele egedini lakhe, kube le ndlela ezihlanzekileyo ukuqonqosela ukuhlanzeka ukuze bathengise bathengise lokho ade vele belakho.